usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous, kodwa bayazinikela, bacine sebegqitshelwa, sebephansi. Okunye kwangkhona silo minister omgodi, Minister of Mines, balabantu abamele baye inspector, abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo, kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiyesabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany, ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide, bagebha okungingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagqibela, kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi albana siyakwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector ukuthi lapha abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike saminge nje, hayi vele ka ingenjeki. Kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyi. Kodwa abantu bayafa langa ngelanga. Kulusizi olukhulu umuntu wakithi. Ngishela lokuthi singakwenza ngeyiphi indlela. Thina njenge-National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akadubazi.